Ngizokunikuzama bezonsenana abantu kakhulu. Kodwa ngagcina sengiphendula omunye. Ngathi hhayi bo, njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo, kugcina amantantoni khona ukuthi ujaji seyehlisa lo, sekhweza lo, yehlisa lo. Ngathi hhayi, ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize, then bonke abantu abaphakathi futhi siyindaba for his cool eyes home. And on the copper quickly, then you are asking for fire because I'm certain High Court kumbe Constitutional Court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa khona ngakuyukuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi uNdweni siyamfuna.
Ngiyathemba umbono owethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi defund chief kodwa usemthethweni legislative speaking lonke ngiyinduna yentaba zindula lokhu ngisebenza labaphathi bami sebenza losobhuku bami nginobela ama-ministers izincwadi njengendula egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifo lesi sathutha kuhulumende ukuthi bazosihlalise phansi sasiphosa enhlantoni yikho ke nxa into i-ofisi enhlantoni ngesilungu kuthiwa sub-judice ukuthi amajaji sebeyithethe bazayihluza bona ukuthi balalela umbungameli kumbe balalela abakondweni yikho ke nxa kuzathutha isicelo esiphuma kuzulu kumhlabathi wonke kuzadingekisisa ukuthi ngiyifufuze lami ukuthi ngingena njani ngiba ngimangaphi ngani ukuthi kwezukuthi kunongwisi phansi ngendlela yakhona le okwami ngamafutshane nxa ngigoqa indaba yami hhayi lapha mfowethu mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile hambelele bonke wena ukuthi kuma-meetings amthuyu kuma-meetings kazaphu meetings e-MRP meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazi lami ukuthi ngiyisithunywa sabantu ngimela abantu so lokhu kuzadinga sisi kuzaenathemba kuzadinga sisi ukuthi ngizwe nxa isitho sibi sithi ndlala libhekela isikhundla lesi ngiyabembuzisisa lami ukuthi sikhundla bani sisenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye ngikade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
siyakuzwa lokhu baba lakho uqondile sibe umbono oqondileyo khona lokhu into leyo yavela ngenxa ye-unity court into eyangenisa sengathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kwenjani pho njengoba sesibonele ukuthi i-unity court isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngcele yikho-ke bakini ngabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sifi ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe besikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngapho ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lama-vice amabili amathathu kanjani hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ubele muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho uqeda khonapho usungena-ke ukhomithi zakho landani konke landani khonapho ngikho-ke hhayi ngiyabefisa ukuthi ngibe laba abakhokhela nje nombangazi kakhulu nakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu ngemerit yakhe angene khonaphana akhokhele. Indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU-PF. Lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi. Inzima indaba le engaba elehlisileyo ngoba kathi sigudla sonke. Noma ungaphi ikugudle ekugudle. Yikho ke sabe sidinga ukuthi sithathele izinto lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini siphambili. Yikho ke nxa sesikhangela khona lokhu, hayi ukuthi lo odaba ungahapha umthokazi abe ngumsekeli isikhathi sonke, hayi into endala leyo asibekele futhi ayisizi njengesizwe, ayisizi njengabantu.